isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 12 Nhlolanja 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, igcikwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba i-World Health Organization libikwa selisabalele lafika emazweni angamashumi amabili lanhlanu. Umkhokeli we-MDC Mnumzana Nelson Jamisa uthi kuqakathekile ukuthi ibandla lakhe likhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uthi usenqume ukusungula uhlelo lokwabela abantu impupho ngokuthenga ngamakhophoni esithi ngoba bakhona asebeyithengisa ngendlela ezingayisizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Igcikwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 inhlanganiso ye-World Health Organization libikwa selifinyelele lafika emazweni angamashumi amabili lanhlanu 25. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphesheya zithi akulamfundiso ecacileyo eziyiphiwayo ngemizamo yokuvimba ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane, uMnumzana Tifa Bango, othi impela imfundiso ilutshwane ngalo mkhuhlane wonake uthelelwana kalula ngokuthinta nje kumbe ukuphefumulelwa umuntu oyabe elegciwane leli.
Umkhuhlane bayazama kakhulu ukuthi bawufake endaweni eziningi noma lakuma lakumabona kude bezama ukuthi bakhumbuze abantu ukuthi kulo mkhuhlane ofana nalowo. Kodwa eqinisweni engikubonileyo abantu abaningi ngapha bayahamba nje ngokufanayo, angiboni itshintsho olukhona nxa sikhangela endleleni endaweni zokuhamba ngoba abantu basazihambela ngendlela efanayo. Lama measures awekho ama measures engiwabona phakathi kwelizwe esenziwa atengisela kakhulu ukuthi kulento enjalo eyenzakalayo. Engikubonileyo nje emalangeni edluleyo ukuthi abantu abangenayo abavela phandle kwelizwe yibo nje abantu abathi ngokufika kwakho ikakhulukazi abantu laba bebevela emazweni afana lakwe-China noma mhlawumbe ngithi ku-Asia Pacific, yilapho okufika khona ukuthi baba lezinto abazenziwayo noma bayaspreya konkwala just ukuthi babeziqinise ukuthi akekho ozangena mhlawumbe abe lo mthelelo ozabe khona noma abe le gciwane angaliletha phakathi kwelizwe.
Manje abasuke emazweni besiya ekhaya, usuke wezwa yini ukuthi bona uhambo lwabo lubanjani?
Abasuka ngapha bese emakhaya angikakezwa. Ngitemba ukuthi umuntu ongathi usanda kuvela ekhaya kwakathesi ngitemba uzayikhathi ikhathi khonapho. Abasuka emazweni engikuzileyo noma engathi esikubonayo asiboni kufanele ngibona ngathi umehluko kakhulu. Abantu ababevelela endaweni yaseChina yilapho ngathi kuba lokukhangelwa kakhulu ukuthi ngabantu abanjani noma mhlawumbe kukhona yini ongabephatheke ngalesi sifo. Kodwa ke abanye abavelela ngapho kuma-European region besiya ekhaya ikakhulukazi endaweni yakithi kwele Africa akula kuningi engikubonileyo kusenziwa noma ngingathi imicingile eminingi isenziwa ngoba ngiyabona nje abantu ezivumela endizemtshineni
kodwa wena ubona njani nxa umkhuhlane lo ungaqhamuka elizweni leZimbabwe?
Umthandazo wethu omkhulu kakhulu lo wabugande ukuthi umkhuhlane lo ungafinyelela elizweni lakithi. Kuyukathesi nje singakaze sibale nje indaba yalo umkhuhlane we-corona esikhangelane lawo. Ilizwe lakithi lisasele ingqinamba yezinto eziningi esikhangelane lazo ezisehlulayo ukuthi sizelaphe. Imkhuhlane yethu ekhona nje phakathi kwelizwe kusasehlula ngenxa yokuthi isimo sezempilakahle asimanga kuhle. So nxa singafika laphana kwelakithi ngibone ngathi akufanelanga abantu sitayini nje sifihle umphini. Asikhulume iqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Tifa Bango, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane, ubekhuluma lapho ecingweni loChris Gande weStudio 7 esedolobheni leLondon khona ngale ngaseBhilithane. Oh, Umkhokheli webandla eliphikisayo LMDC uMnumzana Nelson Chamisa uhlangene lenkokheli yebandla lakhe namhla kobulawayo lapho wagcizelele kubana kube lokubambana kubandla lakhe kanye lokuqhakatheka kokukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokulungisisa ukuhluphayo kwezomnotho welizwe lakwezombusazwe. UChamisa ukhulumile intathele izindaba kobulawayo izolo njalo usabhodabhoda ezigabeni ezibalisa iManikaland, iLupane, Gwanda ngodaba olufanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale namhla, usithandekele Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Swithan Chirodza obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo kuleli badla.
Into ade ikhuthaza ukuthi abantu bethandane, kungabi lokulwisana ebandleni. Into yokuthi nxa abantu bengazwanani bethatha izinto befaka ku-social media, umongameli lokho azange akuthakazelele, watshela amalunga omhlangano ukuthi yinto vele ezakwenza ukuthi abantu abasezindlini ama-voters bekhanye besolini ibatho. So into akhulume ngayo ukuthi nxa umuntu eku-branch kumele ahloniphe umuntu oku-district, oku-district ahloniphe oku-province siya njalo. Ngoba phela uzananzelela ukuthi abantu abathunywa yizani uzophazamisa umhlanganiso, yibo abaletha umkhuba nalo ukuthi abantu babengahloniphani. Njalo baba khona enxa yabanye babengathinywanga yizani, abevele beyisigila mkhuba, abevele bengelanhlonipho, abakwanisa ukuthi behlanyele into zonezi ezimbi, umkhuba omubi ebandleni.
Ukhulumile yini ngezomnotho?
Okwemnotho ngathi into akhulume ngayo international relations, ama-international friends, abangani bebandla abangaphandle kwelizwe, ukuthi sebezohambisa umbiko ukuthi lapha eZimbabwe kule ndlala ukuthi ukudla sokusilela. Wayokhuluma ukuthi i-bank, i-reserve bank yelizwe bekufunakala ukuthi kutshintshwe vele abantu abayibo abagcine imali khona ngale, ngoba kukhanya bathatha imali, kukhanya bathatha imali befake ezikhwameni. Lokhu ke ebhekise ekhuluma nge-inflation ekhona elizweni. Ama-talks ayekhuluma wathi yena sokukhanya sobala ukuthi i-army, amabutho alapha elizweni khanya vele balohlangothi abalusekelayo. Ngananzelela kukhu eyayenzakala, i-army ayizange ibuye ukuthi ilungise ilungisele uZulu, yayivele izama ukuthi ilungisele olunye uhlangothi kuzane uphile kuhlangothi olukhokhelwa ngobaba uMnangagwa.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza ubona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni eliphikisayo LMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende weZimbabwe uthi kusenqume ukusungula uhlelo lokwabela abantu impuphu ngokuthenga ngamakhoponi, esithi ngoba bakhona asebeyithengisa ngendlela ezingayisizo ezobuqili kanye lenkohlakalo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentathela izindaba ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo ele cabinet, unkosikazi Monica Mtshwangwa, umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko, uthi baphumela lesi sinqumo ukuze uZulu ikakhulu abaswelayo bawatholiswe lawo makoponi.
Cabinet iri kubatikana zvikuru nenyaya yehufu, price yehufu yanga iri hufu hausi kuonekwa. Cabinet yakanga yati ufunga
utenge. Abe cabinet bakhathazekile kakhulu ngendaba yentengo yempuku. Abe cabinet babetheka ithengiswe yentengo ephansi ye $50 ukuze abantu benelise ukuyithenga. Ngemva kokunanzelela ukuthi bakhona abekade sebesebenza ukuhaga bethatha impuphu lebeyifihla ngoba intengo yakhona iphansi kakhulu. Basebe kubona kufanele ukuba ikhuphukiswe intengo yakhona, kodwa kukhangelelwe wonke oswelayo ukuthi bathole ama-coupon ukuthi banelise ukuyithenga ngaleyo ntengo ephansi ye $50. Kungakho le ngenye yendlela nje ukuqeda udubo lwamasela la akade esesenza okungayisikho, impuphu ingasatholakali ezitolo isithengiswa ngemali eningi eyedlula leyo i-$50.
Lesi sinqumo sithathwa ngemva kokuba intengo yempuphu ikhuphuke isuka kumadola angamathumi amahlanu isisiya kwangamathumi ayisikhombisa umgodla munye olesi sindo zama-kilograms alithumi. Kusenjalo umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi eleZimbabwe selilungele ngokwaneleyo ukulwisana legciwane lomkhuhlane we-coronavirus wona oqhamuke kwele China nyakenye osubulele abantu abedlula inkulungwane, sikhuluma nje khona le kwele China. Kodwa iningi labakhulume le Studio 7 eligoqela ugogo Angela Chikaka bathi bazoyicela isivuthiwe njengoba besehluleka ukuphathisa emikhuhlaneni engatsho lutho ngesimo sezempilakahle elizweni esizibonileyo.
Bayasifuna nxa sekuthiwa kuyavotwa, basibamba njengamakhuba. Ikuba uyalimisa ulime uhlakule. Sekuvuthwa liyaphosela ngale, yithi abantu abakhulileyo, abakhulile ogogo lawomkhulu.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukusiza abawelwe ludubo lwempophoma zamanzi eBhinga, ababhidlizelwe imizi ngosizo lokudla okokwembatha impahla lokunye okudingakalayo. Uqhubekethi kunje abohlangothi lwe-Civil Protection Unit bebesehluleka ukuzihlenga lezimuli ezingamathumi amabili lanye eziye zaya lapho uphakeme khona, lapho abehluleka ukusuka khona ngenxa yalezimpophoma zamanzi njengoba indizamchina zabakubutho besehluleka ukundiza khona phakathi kwamalanga amabili edluleyo. Idale le-cabinet libikwa likhuthaze njalo uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zenotho ezabekelwa inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF ngoba kuyizo ezibangele ukudubeka kwabantu elizweni. Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okudingakalayo okubalisa ukuguqula indlela intatheli izindaba zisebenza ngayo, ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuthi ukhetho lwenziwe ngendlela eyiyo sikhathi sonke njengendlela yokubonisa ukuthi ilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu. Kodwa abe-MDC bahlala bekhala kokuphela ngokuthi ukhetho elizweni kaluqhutshwa ngendlela, njalo abebandla leZANU-PF basebenzisa indlela yokunika abantu ukudla kakhulukazi emaphandleni ukuze bathole amavoti, njalo ilungelo labantu lihlala lisephulwa mihla ngemihla. Nanku labo bahlala besaliswa ukwenza imihlangano yabo ngamapholisa izikhathi eziningi. Kodwa abeZANU-PF bona bahlezi besithi ukhetho elizweni lwenziwa ngendlela kulandelwa imithetho sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 p.m. kusiya ngo-9 p.m. ntambama kumakakasi awe 909 a.m. lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kushortwave. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhuluma labeZimbabwe asebehlala emazweni ngomkhuhlane owe-coronavirus. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. Wothi sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa namhlanje ukhokhele ilizwe lakhe ekuthakazeleleni ukunanza ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu umoyi umnumzana Nelson Mandela ekhululwe. Abanye abantu abaphose bafike amashumi amane abakade begcinwe emkhumbini wele Japan owe Diamond Princess sebefunyenwe belomkhuhlane we-coronavirus. Osokukhweze inani laselebetholakale belawo kwaba likhulu lamashumi ayisikhombisa lengxenye e-175. Umnumzana Bernie Sanders webandla lama-Democrats khonapha eMelika unqobe kukhetho lwama-primary esigabeni se-New Hampshire lokudinga ozamela lelo bandla incintisana kukhetho lukamongameli weMelika olwenziwa lonyaka. Umnumzana Joe Biden wabanguye othole amavoti amalutshwana ukwedlula umuntu wonke. Inhlanganiso ezichiyeneyo sezidinga ukudla, ingubo, imithi, amatende lokunye kokunceda abantu abasendaweni ezimbalwa eBinga abalemizi ekhukhulwe izimpopo mazamanzi kuze kune izulu elikhulu okwamalanga amathathu. Umfundisi Josias Mudenda webandla leMethodist Church uthi badinga impahla ezaphiwa abantu abedlula ikhulu lamashumi amabili ababhidlizelwe imizi njalo kwakhukhulwa ukudla kwabo lezifuyo zimpopo mazamanzi. Mudenda uthi amabele ezakamizi lawo akhukhulwe ngamanzi ngesikhathi bekukhangelelwe ukuthi bengavuna ukuthi okuthe xaxa lonyaka kulandela iminyaka emine yendlala. Insungula ngeyinye yendawo okune khona izulu lesikhukhula lapho kubikwa kuba kubhubhe umuntu oyedwa kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umudenda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kudingakala uncedo ukwenzela ukusiza abantu ababhekane lohlupho lolu.
Ikakhulu insungwane khona ngale lapho okube lomonakalo omkhulu. Iqiniso abantu abahlela kudla ngoba izindlu zikhukhulwe, amasimu athethwe, lapho okwakugcinelwa khona ukudla akusela. So sebephonga ukuba ngabantu nje abaningi abakhona babalekile ezintabeni, abanye babalekile ezihlahleni. Siyabonga kodwa uzwe ukuthi kufike uncedo lokuthi bakhitshwe lapha abakhona, bafakwe kwezindawo lapha abangagcineka kuhle khona. Kodwa nje abantu abahlela kudla, funakala ukudla, funakala ingubo, funakala izigqoko, funakala ama-tent okuthi bathole lapha abangahlala khona. Kusadingwa ukuthi kulumisiswe ukuthi kwakhwe okuza kwakho khona. So uncedo lonke lolu luyafunakala, nemithi, medicines, imithi iyafunakala ngoba sibili umuntu ahlale entabeni, umuntu ahlale esihlahleni okwamalanga amabili or so engadli lutho, le mikhuhlane iyabanjwa ngayo. So kufunakala nemithi yokubana abantu laba belatshwe.
So nxa sesikhangele khonapho-ke lina njengebandla lenkonzo kaKristu, kukhona likwenzayo yini ukuthi lizame ukunceda abantu laba?
Kakhulu mntakababa, okathi sikhuluma nje ibandla le-Methodist Church eZimbabwe velethe laqalisa ebuthani umonakalo uzuzakala ukubuthanisa izinto lezo ezithoyo, especially impahla, ukudla, le mithi. Bakhangelele ukuthi by engxenye kusasa labo kwesihlanu khona ngapho bangabe sebebabinjela sebesiya khona ukuthi abantu bakankulunkulu bayencedakala. Ngizile njalo omnentshele ukuthi i-AF M labo siyoqesha ukubuthanisa izinto njalo. Le qembu le-Christian Alliance likhokhelwa ngu-Reverend Hussein Sibanda labo babhizi bayaqoqa izinto. Ibandla limile liphakeme sibili, abanye angabezwa kodwa nginethemba lokuthi ibandla likaKristu seliphakamele phezulu kubona ngeyedisa.
Singathi pho impuphu iyatholakala yini njengoba abantu abaningi besidla impuphu? Liyayithola kumbe ayitholakali?
Hayi, impuphu ayitholakali baba. Siyazama sibili impuphu ayitholakali. Engxenye uhulumende angangenela khona izatholakala impuphu.
umfundisi Josias Mudenda ngowebandla lenkonzo ele Methodist Church khona ngale ngasebhinga lapho limuzwe exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekhona ngale. EleZimbabwe libhekane lendlala enkulu lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu osekubangele udubo lokufelwa zinkomo ezedlula inkulungwane ezilishumi ngokuswela amanzi lamadlelo lokutsha kwezilimo ebesezimilile. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika, eleZimbabwe libhekane lendlala embi ebangelwe yikungananga kuhle kwezulu lonyaka. Inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela amadlelo lamanzi. Abanye abalimi sebephephela ngokuthenga ukudla kwenkomo, kodwa iningi likhala ngokuthi alenelisi ukuthenga ngoba kuyadula. Usobhuku weGandangula Village umnumzana Norman Elvis Sibanda Maponya uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Simo sezifuyo simibi kakhulu. Akula manzi, akula kudla, vela kula ngitsho. Siswele lokuthi singenzani. Siswele lomncedisi ongasincedisa. Akula. Khonapha senza ukuthi siphiwe izinto ezinye ezimangalisayo sidle lutho. Cha, akula ngitsho kubomvu, sazama kwatsha nje ukukhangela.
Ukhansila kaWard 19 umnumzana Thabani Dube ucele ukuba ngabe bayatholiswa ukudla kwezifuyo ngoba izulu alinanga, akulamadlelo enkomo.
Izifuyo ziphakathi kwenye indlala lazo ngoba okwakade siphila nje ngamahlamvu wonala akhona akulatshani. Ebesikhangelele ukuthi labade besincedisa nge-stock feed ngabe bayaqhubeka besilethela i-stock feed lesi ukwenzela ukuthi inkomo zethu zisizakale, ngoba nxa kungaqhubeka kunje sicabanga ukuthi singalahlekelwa zinkomo eziningi.
Isakhamuzi seGandangula Village umnumzana Methuseli Moyo uthi ufelwe zinkomo ezinhlanu njalo kulezi insuku inkomo azithengiseki, zicakile.
Ngiyabona mama uthole nje mangendlala. Ngikhanya nje ngikhanya ngelanga ngeja. Amandla abazukulu abangu-2 abafelwa ngoyise. Uthole nje mangele zinkomo ezinhlanu phakathi kwe-20. Mama uthole nje masika kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi libe lapha. Yebo mama ngiyabonga kuseka kakhulu. Mama uyezwa manje pho manje mama cake kakhulu. Azithengeki mama kuyabhalelwa. Sifike ngekwabana ngeRafanki P4. Kathisa kula manje. Lokudla kakhulu mama njengoba kunje mandlokhela zikonyela. Inkomo yaba mama bebenza 550. Abathengi bathi bathi sicakile lawa.
Umnumzana Petros Dube ofelwe zinkomo ezilichumi lanye ukhala ngokuthi ngabe uhulumende uyabatholisa ukudla kwenkomo ngoba eziseleyo lazo sezitshengisa ukucuba.
Izifuyo zami zangifela. Okwakungazwisiseki ukuthi izibulawa kuyini, ayisifa ngokusa kwamalanga ayisifa. Kungathi into yangikhona ayisanyungu, ngicabangile la ku-black leg. So i-drought ekhona futhi yezifuyo zwene ezengitshoyo ukuthi zisele la yena lwembambisana laye. Zicakile inkomo ukuthi ukuyaphutsha kwazo zingena kulo umnyaka ukuna kwezulu, ambone ukuthi kule yodwa ephilayo. Ngoba zonke ezinye ezicakileyo ziyacuba, ziyavuzwa. So kangikwazi ukuthi kuzahamba njani, singazi la kuma-stock feed lapho ukuthi kumbe kuzabuya kuvumbuluke ukuthi abakhona athengiswayo. Lezi mali zona ezizokuthenga wona ama-stock feed angikhona lazo kazikho. So siphakathi kodubo sibili olumangalisayo.
Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba bezithola ukudla kwenkomo ngaphansi kwenhlanganiso ezizimeleyo, bethenga isaka lokudla kwenkomo elilodwa ngama-$30 amadola, kodwa kulezi insuku akusekho, inkomo ziyacuba. Uhulumende weZimbabwe emelele uhlangothi olweAgritech wethule umbiko ethembisa ukuba uzaqala uhlelo lokutholisa abafuyi ukudla kwenkomo ukuze aphephise izifuyo ezibhekane lendlala enkulu lonyaka ngoba inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela ukudla lamanzi. Ngimela iStudio 7 ngiseLupane nginguAnastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, oye ngunozinti weqembu lesizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabonozinti weqembu leChicken Inn. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn liqatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabonozinti ngemva kokuthatha wakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapho akade ngomunye wabonozinti beqembu le-AmaZulu. UMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engama-32 lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabonozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khonale elizweni le-South Africa ngesikhathi laye sadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlalaphansi, iqembu ebengilidlalela belivele selingipha ithuba elokusebenza labonozinti abasacathulayo. Yikho-ke angikho musha kangako kwezokuqeqesha. Bengingakatholi ithuba elokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi, kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti, njalo ngizahle ngibhalise.
UMurambadoro udume kwele Zimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe, njalo nguye obe ngunozinti weqembu lama-Warriors ngomnyaka 2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe. Lo mdlali usuke kwele Zimbabwe wadlala elizweni le-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele-Hellenic, ele-Benoni Premier United, ele-Bidvest Wits, ele-Mpumalanga Black Aces kanye lele-AmaZulu. UMurambadoro obe nguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka 2003 uke wadlala elizweni lase-Israel okwesikhatshana, njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le-Newcastle United lakwele-England. Ukuqembu leChicken Inn uthethe indawo kaThiriwa Virisithole obe nguye umqeqeshi wabonozinti eminyakeni eyedluleyo. Kusenjalo iqembu leChicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano weNyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele-UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi, abalisa ele-B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa imidlalo ele-Nyasa Big Bullets. Iqembu le-Nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi isizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Pasua. Lanyakenye iqembu leChicken Inn liphatheke kule midlalo, ikanti iqembu ebelivele kwele Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngimbathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho.
Ngimbathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho. Nomendleleni uvelu omzimajazi ibajazi kama lakho. Ngimbathise ngomsaba kuma yenziwi intando yakho. Nomendleleni uvelu omzimajazi ibajazi kama lakho. Nomabangane sebe nijikela nishisihlobo sezimvumela. Ngimbathise ngomsaba wakho nomabangane sebe nijikela nishisihlobo sezimvumela. Ngimbathise ngomsaba wakho ngimbathise ngomsaba wakho.
Iphimbo elimnandi lapho kucula abe bedumisa uNkulunkulu ngembathise ngomuso wakho. Iqembu elizivisa ngokuthi Man of Influence. Singakagqibike uhlelo lwethu lwamhlanje, wathi sikhangele besilakho igciwane le-coronavirus eseliphiwe igama lokuthi COVID-19 yinhlanganiso ye-World Health Organization libe kwaselisabalele lafika emazweni angama 25.
Umkhokeli we-MTC Mnumzana Nelson Jamisa uthi kuqakathekile ukuthi ibandla lakhe likhulumisane lomongameli Emerson
Mnangagwa. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.